soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 hlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe.
Into yobuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangezwe message isecurator labo sebethumela ngama social media la ama message bephendula.
Ibandla le MTC Alliance lithi nxa ibandla lezana uPF lingephula imigoqo yokuvimba iCoronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le MTC Alliance lizenze njalo.
Izana uPF ikujwayele isikhathi esiningi ukuthi bayathi ukuthi lokho kungenziwa, kodwa bona behambe labo Java besiya eMaastrichtville begcwalisa izistrikti besenza inhlambeya.
Lamuhla siqala uhlelo lapho esikhangela okwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ibandla lethu kathesi lisemkhankasweni wokubumba amaseli. Ukubumba amaseli, amaseli isithathe esiqakatheke kakhulu emhlanganweni wethu wekuzana uPF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Akukacaci ukuthi imbiko le ingabe ilotshwe ngobani, kodwa kulenhlanganiso ezimbalwa ezezizalwane zakwele South Africa ezilenjongo yokuxotsha abokuza. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Abel Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuthiwani ngembiko le.
Kusho ukuthi Chris, kune message esiyitholile la ethi abantu bonke ama-foreign afanele abuyele kubo, so bazokwenza i-operation le izoyenzwa ngama-South Africans mhlaka 16 June. Kanti u-16 June bona kathi i-holiday la, so bade basawafuna ama-foreigner. So i-message le ithi mhlaka 15 June kuzela wonke umSouth African ukuthi aphathe kulolo hlelo.
Manje bona abokuza osuke wakhulumisana labo bathini nxa bebona imbiko yonale?
Abokuza especially abakithi, ngoba imessage leyi ithunyelwe ngolimi lwesiZulu, so abantu bakithi bapanikile abaningi, banokwesaba abanye abaningi, especially laba abahlala emalokishini, ngoba izinofobia isikhathi esiningi qala khona le malokishini. So kuba nokwesaba aba okukhulu kakhulu.
Zona iziphathamandla zikahulumende sezike zakhuluma na ngalolu daba, njalo nxa zingakhulumanga ubona ungani nxa kuyikuthi ziyalulungisisa lolu daba ziyaqala ngapi?
Asikezwa lutho olusuka kuziphathamandla zikahulumende, kusathulile nje, asikezwa lutho. Njalo angazi ukuthi bona bangakuphatha kanjani, ngoba akusiyinto yokuqala esuke kwenzakala I think thathu konke. So lokho kuzanga ngazi ukuthi bona bazokuphatha kanjani.
Akukhona yini ongachiyela abalaleli ikakhulu abakhona ngapho kwele South Africa?
Yeah, engakushela abalaleli ukuthi sicela njengezizakhamizi zakweli kamthwakazi banga respond. Into ebuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangezwe message isecurator labo sebethumela ngama social media la ama message bephendula, uze besithi asiyindawo njani njani into ezinjengalezo yizo ezenza ukuthi abantu balapha bathukuthele kakhulu. So into engingayisho ukuthi nje ungazi bathumele ama-message abo lawa isecurator ku-social media, thina singarespondi, asithuleni nje sibone silindeleyo langa ukuthi kuzokwenza kwenzakala ka na sometimes kungaba kuyi message ezikliwe nje ezizama ukuthi zi insight ziphehle udlame ukuthi abantu bokuza bashawe so abantu bakithi sicela lingakulandeli lokho lithule silindele lolo suku sibone ukuthi kuzokwenzakana okunye okuzwisa la abantu ubuhlungu ukuthi abantu bakithi basebenza emsebenzini ema restaurant so yenye into abakhala ngayo basebenza ema restaurant bahamba ngemoto ezinhle abanye ngale kubo Cosmo sebe on izindlu into ebuhlungu into yakhona icishe ifana nayo ethi nje komthwakazi kwaphana ukuthi abantu beHarare sebe bazogcwala khona phana kweBulawayo ubuhlungu obuziwa ama South African yibo obuziwa yithi ngale kweBulawayo yibo obuziwa ngapha ngama South African so hey angazi singathini ngalenda
umnumzana Abel Khumalo isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa ibandla le MDC Alliance lithi nxa ibandla lezanu PF lingephula imigoqo esiqinisiwe njalo eyokuvimba iCoronavirus ngokwenza imibutano labo baza kwenza njalo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wazise ngempela sonto ukuthi izinga lokuvimba kumemetheka kwegciwane leCoronavirus selikhuphukile ngoba inani lababanjwa igciwane seliqonga imbuthano yonke akusamelanga yenziwe ngaphandle kwemfa lakho kumele kube labantu abangamachumi amathathu nje kuphela kodwa kunsuku ezedluleyo ibandla lezanu PF belisiba lemicimbi elabantu abaningi kakhulu kulenani elivunyelwayo phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCoronavirus ngokunjalo umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathepeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lezanu PF lingalokotha libuthanise abantu labo bazakwenze njalo
sinanzelela njalo ukuthi kulandela ama activity amaningi ama political activity amaningi aphezakala phakathi na kwama bandla amabili amakhulu kuleli lizwe njalo lokuba lama activities okunengi ngabantu abathiyetshiyeneyo I hope ukuthi khona ama measures lawa guys yoma measures wokuzama nje ukuthi khona ama freedoms abantu continue ngiphiswa i political space kodwa ke thina esiza kwenza kasisoze silalele okukhulunywa yizanu PF thina sizalandela ibehavior eza kwenziwa yizanu PF izanu PF ikujwayele isikhathi esiningi ukuthi bayathi ukuthi lokho kungenziwa kodwa bona behambe labo Java besiya ema streets begcwalisa i street besenza intandeya so bangakwenza khonokho siyahlangana lapho e streets lathi sizabuthanisa abantu lathi sizatshela abantu ukuthi umkhonomika umanga kuhle sizatshela abantu ukuthi abantwana kabasaye esikolweni sizatshela abantu ukuthi khona izidumbu zabantu ababo zilokhu zibuya zilandelana zivele South Africa ngenxa yokuthi kuleli lizwe akulamsebenza asisoze siyekele izanu PF ngayihambe ngendlela ekhulume ngayo nxalayo ingasoze ihlangane yenza amarali lathi asoze ihlangane senza amarali so sizabakhangela ukuthi bona benza njani
manje bengenza imhlangano yabo lani bese liyenza enu bese libotshwa kuyaba kunxiteni
please what lami ngubuze umbuzo ngiphendulele umbuzo wakho ngithi mina bona bangayenza imhlangano yabo thina sesiyekela ukwenza ngenxa yokuthi bathe bona kule sebefake ama lockdown rules bona abangawalandeleli so ke nxa thina singayekela bese sizuzayo ngokuyekela kwethu khona
wona umkhankaso lokukhuthaza abavoti ukuthi babhalisele ukuvota ikakhulu kusigaba seMathnot bese kuhambe njani
siyasebenza Chris siyazama izolo la ngemva kwaizolo besiphakathi na kwetsholotsho South lapho esibe khona lemhlangano efika kwemine sihlangana labantu besigaba setsholotsho South siyazwisisa izikhalazo zabo ngoba awungeke wakhankasela ukuvota kwabantu ungakwazi ukuthi kanti vele okuyikho kade kubenza ukuthi benga waso kumukuya vota ikuyini so siyahamba ku ground siyazwisisa ukuthi abantu bona bathini inhlupho zabo ikuyini bobo cholocho ngale uyathola ukuthi inhlupho zabantu zihlanganisela inhlupho zona lezo ezokuthi abantu abalazithupha ngenxa yezizathu zegugura hundi kanye lezinye izizathu nje ezingabe zinjani so ngenxa yalokho ke impese siyenzile ku ground ukuthi abameli bethu amakokheli bethu abayiba abakuma structures kuma constituencies zethu ongu 13 sesithethina ngabahlale phansi labantu ward by ward polling station by polling station bebone izakhamizi ezingela ezingabhalisanga ukuvota lezi zathu zakhona ukuthi zizwakale ukuthi izizathu zakhona ngezani nxa kuyikuthi sebethe babakwazi kuyakubalula ukuthi khona and then bese sithi thina what interventions do we need to put in place ukwenzela ukuthi abantu bona labo bekwanise labo ukuthi ilungelo labo lokuvota beli exercise
umnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalikhulu lasikhombisa 107 ababanje igciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani la iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba semasingo abangamachumi ayisithupha lane 64 kulandele kobulawayo okulabantu abangamachumi amabili lambili abatholakale belegciwane le-coronavirus inani labajove ijekiseni ye-COVID-19 kumanani la lokhu liphansi kakhulu ngoba bafika phose inkulungwane kuphela 967
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulabantu abakobulawayo abaqoqa ukuphindisela emapholiseni ezindlini zabo kulandela udlakela oluqhamuka ngeviki edluleyo edolobheni kwatshiswa imijova emibili kwatshaywa imota zamapholisa leli phephandaba lithi lilemilayezo ye-WhatsApp yabowindi labatshayeli bamakhombi etshengisa ukuthi baqoqa ukulwisa amapholisa sawona athe bengavele benze ubudlwangudlwangu owindi laba bazabotshwa iphephandaba le-Sunday News lithi kulamantombazana angamachumi ayisithupha lantathu 63 abasuswa esikolo ngoba sebekhulelwe neli phephandaba lithi kulabantwana besikolo entabazinduna abangamachumi amane abazithwalayo ngoba beye emacansini labotsheketsa okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
njani lonke kwi-Studio 7 khona ngapha e-America ngithanda ukubana ngikhulume kakhulu nge-vaccine i-vaccine kasiyo mkhuhlane kankulunkulu asiyo mkhuhlane kabani kodwa kwenziwa ngabantu ngamazwe anjengabo-China i-Third World War abakhuluma ngayo behlise inani labantu e-Africa behlise njalo abantu umhlaba wonke bazithathele lokho abakufunayo nxa uhlabele i-vaccine kukhona okuza kwenzakala esikhathini esilandelayo baningi esibabonayo kuma-WhatsApp nakumavidiyo amaye abasithumezela kwenye ngohlelo lolo kuzele le-vaccine abantu bafuze bakulimuke there's something secret behind uKibill Gates yena lo ose-America nguyofaka imali kwi-United Nations abesesithi okokwenza abantu bakulandela la umhlaba wonke lawo la madokotela abafundayo bafundiswa ngoba betshelwa lokho abakutshelwayo kodwa ke isithetho sakhona i-vaccine iyingozi ebantwini abaningi bazadlala izilima bazabela iziphofu ingqondo zithine zingasathathi bakumele bakunanzele uhulumende kabasazenzela abakufunayo kodwa sebesenza lokho abakutshelwayo babuye bakukhuluma emazweni avo ndiyakhangela futhi ebhayibhileni nxa ukhangelayo futhi Samuel chapter 16.
Ngiyalibingelela, ngiyalibingelela lonke mthwakazi omuhle Gibbs Dube labo bonke khona ngapho kustudio 7 majournalist akithi onke ngiyalibingelela, siyalithanda singumthwakazi. Qhubekani lisipha indaba ezinhle njengoba likwenza, singumthwakazi emathebeleni the Midlands. Lo khulumayo ngumothikhayi Ndlovu wetshela Nyembekhezi. Ngithi bantu bakithi, asibambaneni, isikhathi sifikile sokuthi sibe nimunye singumthwakazi. Ngiyalicela lani khona ngapha etshela Nyembekhezi bantu bakithi, ake lithiyane lento zezane tshanani lento esingasoze sibisele empilweni phambili, ezingasoze zivusa impilo yabantu abethu. Asiqhubeke ngokubambana, sigqugquzelelene, sifundisananeni ngomthwakazi, ukuthi umthwakazi i-MRP ngesandla sikamqondisi umoyo uzimisele, lathi sizimiseleni ukuzikhulula kulobu bubi esibubonayo sibuthwalisa nzima i-ZANU-PF. Ngoba umnangagwa uyasizonda, kudalwa sibulala, njalo kwamatshe ezikhumbuzo bona bayatshontsha. Lokho sila kusithabisa, ikakhulu kudiaspora sizwa ubuhlungu kakhulu. Sicela ukuthi la kuground abantu kube khona elikwenza esikubona lathi sizabuya sikhona siyeza njalo. Ngibonge la.
Salibonani basakazi bakwa-Studio 7 kundawana zonke zomhlaba. Sithi masibonge ngezindaba zenu elisithumela zona, indaba zeqiniso, indaba ezimnandi, indaba ezingaphungulwanga ziveza iqiniso njengokuba. Ngiyambonga ubaba wezaphu lwana wama-veterans ezaphu, inkuthazo yakhe ukuthi abebama-veterans abezaphu kababhalise ukuze labo bazuze inzuzo. Ye, kuqakathekile ukuthi abalwa inkululeko especially kuviyo lezaphu bazuze labo inzuzo. Siyakubonga ke lokhu, kufanele kube njalo sibili ngoba balwela leli lizwe. Sesisicela kubana sinanzeleleni khonapho ekuzuzeni inzuzo. Kulabanye abathi bangazuza inzuzo leyo xa kukuthi umbivela kuhulumende, sebejika babe ngabezanu, sebejika babe ngabezanu njengalokhu sikubona emaplazini. Uthi ama-veterans athi umhlaba ngowabo, bathengisela abantu izitanda emaplazini lapha, sebenzisa abantu into abayifunayo. Ungangena eplazini sungwezanu. Le nto asiyinanzeleleni ukuthi ma sisidla le sithola lezo mali bese sithaba sikhohle ubuhlungu kade esivela kubo, sesiguquka sisiba ngabezanu, into engayisiyo. Ama-veterans lingabethu thina, lingabethu, lalela thina inkululeko yethu, lingaze lajika selisiba against thina njengalokhu esikubona emaplazini. Siyabonga ke umbiko lo nxa mawethu ama-veterans azathola lawo especially kulaba ababengabhalisanga kuqala. Siyabonga ubana nxa uzaba lethuba labo isikhathi sokuthi bathole leyo mali. Awumbiko oqakatheke kakhulu. Siyacela sibabhalise sibili especially abakazaphu, abakazaphu. Sibonga sibili, hathi nothi ngwilo labomjibha kuzaphu, hhayi babengekho, babengekho sibili. Kodwa ke imali le ayitholi asiyithathe nini, kodwa ingasitshintshi sibe ngabezanu esiwa against abantu, sawulwela inkululeko yabo, sisibahlamukele emaplazini lapha njengalokhu sikubona emaplazini. Ngiyabonga ngumdalinja ngise-Douglas Gale eGoli.
Hawu salibonani, salibonani kwi-Studio 7, ngaba kuhle mali iphilile lonke. Siyajabula ngokuthi lisilethele izindaba ezinhle kakhulu, ukuthi nganithiwa lihlala liyenza kanjani. Siyafisa ukuthi indawo yakithi ibe lokukhululeka langaphe eMontrose, kuvuseleleke katsha kube le-studio. I-studio sesahambe araro ukuthi thina ngapha basasenze njengabantu. Ngizoba buhlungu ngamatshe lawa afakwayo babuye bakhipha abantu be-ZANU-PF, kube vele ube kuyayenza besizofaka amanye amatshe sibe sesicela abantu laba abayiba babambe inkunzi laba abadubula abantu besilindele umuntu ozobuye ezothatha ilitshe babadubule. Maybe kungaba lokuthula. Ngiyabonga ama-audio le ngafunda.
Salibonani, salibonani basakazi ku-Studio 7. Hayi, sina siyajabula ukuba labasakazi abasakazela indaba esizithandayo esizifunayo. Thina lesimanga esiyona ukuthi i-MDCT, my
ithi ima isizovota izaba yi-MDC Alliance. Why bengabe i-MDC Alliance kumanje kungakavotwa? Kuhle kucaca ukuthi kuhamba nayo. Hayi ukuthi sekuvota manje, manje sekuvota kumase ke-MDC Alliance. Kuzomake sekuwini i-Alliance bazothi labo bawinile. Hayi isimanga sakhona sesiyisimanga, sayazi ukuthi siyenze njani, sizihlandele bani, siyenze njani, bayahlangahlanganisa. Amabawo sayazi ukuthi sivotele bani phela makunje. Sekunzima impela, kunzima impela ukuthi abantu baye kuphi ngoba bayazi ukuthi abantu vele bathanda i-Alliance. I-MDC ithi hayi la masupporta vele abantu abayithandi. Manje angazi ukuthi khona lapho sizoyenza njani masakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika oseyinhloko kahulumende wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usule umbuso kamongameli Joe Biden izolo ngesikhathi kusenziwa ukhetho olumsuse esihlalweni. UNetanyahu usole uBiden esithi uphatha udaba lwe-Iran ngesineke kodwa kungasoze kuphathise umvikela wele Israel. Kusenjalo ilizwe leMelika liqhubeka lilokhu livula amabhizimusi lisekethisa imigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus kulandela ukuhlatshwa kwabantu abaningi ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe nomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika edolobheni le-Houston e-Texas.
Baba kande umumo lapha eTexas owe COVID sekusiphose singathi sesikhohlwa kancane ngawo lokukhuluma ngawo kusokukhanya ngathi sibili hayi sekubuyele endaweni yakho, izindawo sezidinga abantu bokusebenza, indawo sezikhangela kubhaliwe lapha lalapha hiring kuyavulwa indawo zonke, kungathi kushota bona abantu bokusebenza ukuthi abantu beze bangene babe semsebenzini, yibo abangatholakaliyo. Yikho kutshengisa ukuthi yona i-COVID-19 ngokwayo ngemva kokusukuma kwabantu besiyahlatshwa, ngoba sekuphose abaningi abantu sebehlatshiwe i-corona virus vaccine liyana. Yikho-ke sekungathi kuyehla.
Indawo ezifana lama-restaurant lamabhawa sokuvuliwe yini, njalo abantu kukhanya bengena ngobuningi yini endaweni lezi?
Sekuvulwe sibili futhi chaka sibili, bonke abantu bayangena kuyaphithizela, sekuphithizela labantu hayi abasafaki lamamaski akhona lawo, sebengabantu nje abaphongukungena kube kuhle kube njiyana. Sike sekhangela lapha nje indawo ezithile sibona benqunu benjani bebhukutsha besenza konke lokhu. Ye kukhanya ngathi sekuphosa se kuyabuyela sibili le i-school holiday i-vacation yabantwana le eyakhathesi yehlukile kakhulu kulaliyana eyomnyaka ophelile. Ngomnyaka ophelileyo bekukhanya kuvaliwe kuthule kuthe zwi ngalesi sikhathi, kodwa ke ngalesi sikhathi sekukhanya hayi abantu sebehambelana, sebeqala lokuvakatshelana, sebeqala lokuthi omunye lomunye lathi sesingathi nje sesingabona labazukulu abazukulu beze ekhaya njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa icingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele kona
asambeni madoda
siyovota, sivotele kona
asambeni thina kwelaki.
Namhlanje siqala ihlandla lakuqala lengxoxo lapho esizaba sikhangela khona indaba eziphathelane lamalungiselelo okhetho. Lapha ke siyaba sikhuluma lamabandla ezombusazwe atshiyeneyo okweviki yonke kuze kufike ngolwesihlanu. Umqalisiziba yiZanu PF. Sixoxa ke lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Believe Gawule.
ibandla lethu kathesi elisemkhankasweni wokubumba amasela ubumba amasela amaseli isitshatha esiqakatheke kakhulu emhlanganweni wethu kuzanu PF yizo esilabantu abavotayo abayibo yibo amavoters akukhona phana kusitshatha senzana imihlangano vele ubanjwe ngamasela wonke umuntu obelonga to a cell ngokunjalo ke okwakathesi semkhankasweni wokuthi sibumbe amasela khonapha etsholotsho kodwa i-exercise le yenzakala ilizwe lonke sikwenza ilizwe lonke ikakhulu ke singasigapha etsholotsho umsebenzi wokubunjwa kwamasela esigabeni sethu uhamba kuhle kakhulu okwakathesi amasela abunja sibili kuzaza kuya kuthi inyanga nale uJune siyaphela lapho siyaphuthisa khona umsebenzi wokubunjwa kwamasela ngokunjalo abantu laba asebengene kumasela yibo njalo esibakhuthazayo ukuthi bahambe beregister ukuvota ukuthi bengabe kumasela kuphela bangavota ngoba at the end of the day yibo abantu abavotayo laba abamasela yibo abantu abaqakatheke kakhulu emhlanganweni abayibo abayenza umhlangano ube khona yibo abantu abamele njalo bakhuthaze abanye njalo abangasiwe bemabandla ethu siyakhuthaza ke thina njengomhlangano ukuthi abantu abanye abangasiwe bemamaya bemabandla ethu bathathe ithuba leli baregister ukuvota bese ukuthi ekuceleni kwakho konke bese singase siyafika kubani isikhathi sokuvota bona abangalamabandla abangekho kumabandla ezombusazwe bese siyacela kibo amavoti bese sicela amavoti kibo ngesikhathi esifaneleyo yibo abantu abanjalo abathi bona nxa sokufikela isikhathi sokuthi kuvote kwafana babe sebekhangela ukuthi kathi ivoti yabo bengayisa ngaphi ngokunjalo ke kuqakathekile ukuthi ukhetho luhambe kuhle njalo abantu bavote ngobuningi babo ukuze kungabi lo munye othi nxa ukhetho soluphutshile ebese siyena hayi akuhambanga kuhle hayi mina kangenziwanga hayi ukhetho lurikiwe yikuthi abantu bavote ngobuningi babo so umkhankaso wethu njalo ukuthi abantu bavote baregister ukuvota njalo yiwo khona nalo ohamba ndawonye uxhumanisa na lokubunjwa kwamasela
sikepha bona amanani akhomba ukubana abantu bezigaba zemathebeleland ababhalisi ukubhalisela ukuvota ngesiqubu khona ngapho kunjani
kanti into ekhona lapha yikuthi unanzelele ukuthi ekubhaliseni ukuvota lokhu abantu ikakhulu esigabeni semathebeleland kusukele emuva le bakhanya besiba ngemuva ekubhaliseni ukuvota ikakhulu emsukulweni wethu emathebeleland ikakhulu ama-provinces ethu ungakhangela ukhangele i-number of registered voters ezikhona kuma-provinces ngale mashonaland uzathola ukuthi thina singemuva kakhulu izizathu kuyilezi nxa ngikhangela ngicubungula isifaka kakuhle ngibona abantu abaningi bakithi base-South Africa abantu abaningi abakithi most of our people are in South Africa yiko okukhona engikubonayo ukuthi sibili abantu bakithi bakhona le bagcwele khona le South Africa ngesikhathi nxa kufika i-exercise nale kuvota bayabuya nje bebuya ngapha ngama-holidays ngalo kuyakutholakala isikhathi sokuthi bethu berejiste ukuvota ngesikhathi i-exercise lesiba khona ama-holidays nalaba bekhona engamhlawumbi bese besiba ngabantu njalo abangabreaka babuye bezovota ngesikhathi sokhetho kwesikhathi singakhuluma but abaningi labantu bakithi base-South Africa njalo khonoko ukuthi yiloku ze niyangikhona iqhube kanje ihamba kancane 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 ku-region yethu khona yiyo imbangele khona njalo lokuthi abantu bakithi ngapha bangani izinto lezi zokhetho bazithathela abanye iningi labo abadondayo entweni zombangazwe lezi izizathu ziziningi kakhulu mhlawumbe
yiziphi indubo elibhekana lazo nxa likhankasa ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulo daba lwe-COVID-19
udaba lwe-COVID-19 nginanzelela ukuthi ngizathi kuqala ngizwile ukuthi labo America sebesithi iZimbabwe is a safe destination when it comes to kuze ne-COVID. Even the South Africa la ithi yona angizwe labo malema sebekhuluma bethi bona athina sahamba siyekhosa siyeZimbabwe enxa singathola ukuvaccinatwa. Ngiyamangala ama-frontline workers nxa e-South Africa kunjala kulabanye abalokhu bengakavaccinatwa lakathesi. Ngiyamangalisa but iZimbabwe ngiyitshayela ihlombe. So thina ngabona sesimuvile sibili sesisebangene ngcono kakhulu. Njalo nje ngiyakhangela sizaba nodubo nje ukuthi thina njengoba kuhambelana kwathi kulawo le-South Africa i-variant le-India COVID le ingasiyenzela okunye mhlawumbe. Kodwa ke senani ngibona ngani okwakathesi umumo wethu ungcono kakhulu siwukhangela siwuqathanisa lezi yindawo ngokunjalo ke thina siyaphambili ke ngomsebenzi kodwa sinanzelela njalo sihlonipha silandela imiyalo ye-World Health Organization yokuthi abantu beyenze i-social distancing lobu behlale begqoke amamaski
lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezibanu PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esetsholotsho. Elingakhohlwa siyaqhubeka kusasa ngengxoxo zethu lapho esikhangela khona indaba eziphathelane nokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izivalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela umbiko osusabalele enkundleni zokuxhumana othi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Ibandla le-MTC Alliance lithi nxa ibandla le-ZANU-PF lingephula imigoqo yokuvimba i-coronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le-MTC Alliance lizenze njalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.